Lokhu kwamukelwe ngendlela ezichiyeneyo ngabanengi. Osomabhizimisi besithi lokhu kutsho ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke esebenzisa ugetsi. Umnumzana Thembelani Dube, unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi ukuqonga kwentengo yamagetsi kuletha ukuthwala nzima kuZulu.
Ukukhwela kwentengo kagetsi kutsho ukuthi izakhamizi ezinengi seziza kwehluleka ukuthi zisebenzise ugetsi njengoba kade zivele zithwele nzima. Khonokho sokuzabangela ukuthi abanengi bahlala isikhathi eside besemnyameni kumbe besebenzisa amakhandlela, abanye njalo besiba yilaba esibabona besiyadinga inkuni, okubangela esingathi khona khona ikugugudeka kwasendle. Kuza kuthi ke amabhizimisi bagcina bekhweza intengo.
Umnumzana Mkhokheli Nyathi, ongusomabhizimusi, uthi ukukhuphuka kwentengo yamagetsi kutsho ukuthi lempahla zokuthengwa lazo zizakhuphuka ngoba ngeke bathwale umthwalo lowo bebodwa kodwa bazadlulisela phambili kubathengi.
I-effect yakhona akufanelanga isalele kumuntu ole business kuphela, izafanele ibe yi-shared cost. Ngakho ke i-cost yakhona yiyo esizayiqhubezela phambili kulaba abasupportayo ama-customers. Okungangokuthi i-economy zonke izinto zizakhuphuka intengo yazo kusiyafika isikhathi esizayo, sizabe sesibona ama-price kumbe intengo isiya ikhuphuka.
Ikampani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, ZETDC, ichaze ukuba intengo abantu abakade bethenga ngayo ugetsi yamasenti alitshumi, i-10 cents, kukilowatt ibingeneli ukuba bakhangele zonke indleko ezikhona nxa kuphekwa ugetsi. Kungakho bethethe inyathelo lokwengeza ngamasenti amabili kukilowatt ukuze ibe ngamasenti alitshumi lambili kukilowatt. Ibike njalo ukuba intengo entsha izaphathisa ekuthuthukiseni kokusebenza kwabo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.